eqinisweni baba amathembu nganaswelayo amathemba siselayo sesikhomba ukuvuma konke wathi akuza lokho sesikhomba ukuvuma asisakwazi sibili ukuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho kurayithi yikuphi ngoba kuyona lele elalikhona imali sasile thembu ukuthi hhayi into zizalini yaqala sibili irayithi hawu kathesi ha ayisathengi.
Ye kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku isindo sayo sizwa kuthiwa kasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo. Kuliqiniso yini njalo kuhamba njani?
Imali njengezitolo amarethi asekhwele kakhulu ba abanikazi bezitolo abathengisayo sebekhweze amarethi kakhulu ukudlula phandle ku-black market. Ngoba kunje ungangena esitolo uma ushopa nge-US dollar irethi yesitolo is 450 kwezindawo 430. Phandle kubo sithatheleni irethi isukubo 360 370. So suka abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitofu athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyukuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye akuphathisa yini khona?
Nxa iyimali engafanele lezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa babi imali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu kodwa nxa injengayena le esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamazwe isebenza khonapha ekhaya.